Siyakhathazeka kakhulu ngalokho okuphumele kumpumela yedale elikhulu le-Supreme Court namuhla, okutshengisa ukuthi amadale ethu asamanga eqinisweni, asengamadale athatha icele labanye, ikakhulu elezanu-PF ke lo Mnangagwa at the cost yabantu beZimbabwe. Sokunzima ukuthi umuntu ame aye ekhothi athi yena ikhothi izamsiza ngezikhalazo ayabe lazo. Okuyinto edanisayo kakhulu elizweni, kumele libe lengqubela phambili. Ingqubela phambili yakhona igxile endabeni zomthetho, ukuthi into zakho zingenzakala. Nxa ule problem ohlangane layo, uyakwanisa uku-approach amakhothi akusiza. Akusekho njalo ke eZimbabwe. Okwesibili, ukuthi siyabona ukuthi idemokhrasi isibiselwe emuva kakhulu. Indawo zonke lezi zade zinabameli abakhithwayo, azila representation. Njalo sokuvunyelwe abantu babangaso bephathi yethu ukuthi bakwanise ukurecall abantu laba okungekho emthethweni. Futhi zonke lezi zinto ziguqela ukujengisa ukuthi amadalethu eZimbabwe asamanga kuhle. Kodwa okungasenani, thina njengebandla le-CCC sizalwe kubamba sizingqubela phambili enkulu kakhulu, silwise ngamandla ukuthi ilizwe lethu libuyele emthethweni. Abantu laba abarecall abantu ongekho emthethweni bamiswe, siye phambili, ilizwe ke lihlaliseke. Lihlaliseke ilizwe, kwenziwe into eyi-one, kuhanjwe phambili. Ngikhuluma sokathesi senza ama-records kule kholera, kule ama-problems amaningi abhekane lelizwe, kodwa sithatha imali siyakwenzisa. Amanye ama-elections ade ngafuzange enziwe, okuyinto edanisa kakhulu.